Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuZibandlela 2023 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwengena wayethembisa ukubana uzadila le corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi, amasosha, amapolisa. Kodwa sikubona ukubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalist.
Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Abantu ye-opposition especially those sekusekhethweni, so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe, bengabotshwa. Nakusekusiyafika ngala abantu bebuthene, sekutshengisa impikisha, sekutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe.
Kodwa bakubandla le-ZANU-P F bathi kubotshwa amahlongandlebe.
Ngiyajabulisa mpela ukuthi ngami ngiyabona ukuthi hhayi sivuno sizaba khona kancane noma singasoze kube yinto enkulu. Kodwa-ke hhayi irrigation izadubha ngoba umumbu usuvuthiwe.
Umlimi wesigabeni selupane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Ulizwe Seswe uqala umsebenzi kusasa kuqembu leBulawayo Chiefs. Salothulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhethezekile abaphikisayo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubopha abanye babo mahlayana esenzela ukubhidliza amabandla anjenge-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kungakenziwa ukhetho lonyaka. Kodwa abakubandla leZANU-P F bathi kubotshwa izigilamkhuba. Umnumzana Gift Ostalos Ziziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi uhulumende kamnangagwa ubathwalise nzima.
Kuyatshengisela sobala ukubana iZANU-P F iyehluleka ukugcina ukuthula ngenxa yokubanange nguhulumende owesaba ke izizukulwane zeZimbabwe, nguhulumende ke osebenza esevalweni ngenxa yokubana useyehlulekile ukwenza ke lokho ke owayekuthembisile ebantwini. Ungakhangela iZANU-P F, umnangagwengena wayethembisa ukubana uzadila le corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi, amasosha, amapolisa. Wayethembisa ukubana ama-teachers athole imali ethengayo. Wayethembise ukubana ke kuhulumende wakhe ababethi i-new dispensation uzabisela iZimbabwe into the community of nations. Kodwa sikubonayo ukubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalists, ukuhlukunyezwa ke kwama-lawyer. Konke lokhu ke lokuswelakala kwemali elizweni, indlala ke emaphandleni nasemadolobheni, konke lokhu kwenza ke uZulu ke ebe ke lokuzungeza lokungathembi uhulumende kamnangagwa.
Usiziba uthi usephelelwe uhulumende kamnangagwa owesaba amabandla aphikisayo.
So ngenxa yokubana bakhangelela ukudliwa kukhetho oluzayo, sebelandela ke indaba ze-election. Besikhulumisana ke kule viki edlulileyo ngenhlelo ke esasiqalayo ke ikakhulu ke e-Southern Africa ne-African Union mayelana le ndaba yokubana ke sivikele ke ukubana uZulu ke bengahlukunyezwa, uyakazi ukubotshwa kwabantu lokuhlukunyezwa kwama-activist ethu, labantu esebenza lapha, ama-members of parliament, loZulu woyi konke jikelele. Okufunekayo kathesi ke eZimbabwe yumanyano kwabantu bonke ngenxa yokubana uDubo alukhethi ukubana ke ukuzanu noma uku-CCC, uDubo alukhethi ukubana ungena eRoma noma eSabateni. Abantu bonke beZimbabwe fanele bayimanyane, sime ndawonye ukubana ke siqeda uDubo eliselizweni. uDubo ke kunguhulumende kamnangagwa. Yinto ke ekufanele ke siyenze, esikhuthazela abantu kathesi sesisiya ke kumaprocess okukhipha ke ingwalo zethu, ama-blueprint lwenhlelo zethu zika-2023. Into esiyikhangelele kakhulu kubantu beZimbabwe yikubana aso sikhathi ke sokukhangela ke ukubana ke ungubani, isikhathi sokukhangela ke isimo sesikhwama sakho. So yinto esibona ngani kufanele ibambanise abantu bonke beZimbabwe kubana sikhiphe uDubo ke, uDubo luyiZANU-P F.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efindlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into ebangukuthi kube lodlame lodlakela phakathi kwelizwe ukuthi laba basezihlalweni bayakwazi ukuthi nxa ngabe bengasebenzisa lokho abakwenzileyo kusuka ngo-1980 kabakhetheki kabavoteleki ngokuba lokho abakwenzileyo kubalela igugurawundi umbhuqazo wegugurawundi badilize i-industry badilize zomnotho sekugcwele amaphotholo kuyo yonke indawo izikolo kazisasebenzi izibhedlela zisasebenza kula mithi impilo nje inzima kugcwele ubuyanga lendlala ilizwe lonke ngenxa yombuso obemubi kusuka ngo-1980 ngakho-ke bayakwazi ukuthi uma bengahamba baye ebantwini bethwele khona lokho abakwenze kusuka ngo-1980 kabavoteleka soze bavotelwe ngabantu ngakho-ke sekumele batshaye abantu bethusele abantu ukuze abantu babavotele.
Uncuba uthi akusuze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Isimo siza konakala sisiya phambili kusiya ngo-2023 njoba sinje siku-2023 sisiyafika isikhathi sokuvota kuzabe sokonakala izinto eziningi kuzaba lokwethuselwa okukhulu lokutshaywa kwabantu okukhulu ngokuba phela laba basezihlalweni laba babusayo besesaba kakhulu ukuthi asoze bavoteleke ngendlela abaphathe ngakhona ilizwe ababuse ngakhona ilizwe. Akusoze kubangalise ukuthi ubone kutshaywa abantu kusethuselwa abantu kusiya phambili ngokuba isimo sitsho kanjalo akusoze kube lokhetho olukhululekileyo ngaleyo ndlela kodwa-ke sizabona kakhulu kusanda ukwethuselwa lokutshaywa kwabantu.
Kodwa umnumzana Freedom Murethu okubandla leZANU-P F uthi kubotshwa amahlongandlebe kuphela kwele Zimbabwe.
Lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edale amacala kungakhathalekile ukuthi usuka kuyiphi kuliphi ibandla usuka kuZANU-P F kumbe usuka ku-opposition as long as udale amacala lapha eZimbabwe uyabotshwa and lokho okuthi kuthiwa kungani kule crackdown you know yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise ibizwe likamongameli wethu upresident Jim Nangagwa nohulumende wakhe new dispensation le mizamo yonke ayenzayo especially re-engagement and engagement exercise siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezishiyetshiyeneyo siyabona ama-skimishes ezenzakala lapha elizweni abantu be-opposition especially njengoba sekusekhethweni so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe bengabotshwa nxa kusiyafika ngalo abantu bebuthene sokutshengisa impikisha sokutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe bebotshelwane bayebenze amacala so lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso ngendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani with their human rights violations in Zimbabwe. Lapha eZimbabwe sesisekhethweni.
Umlethu uphinde wathi ibandla lakhe likhankasela ukhetho ngokuthula.
Lokho okuthi kuthiwa there is a tension in Zimbabwe, akula tension eZimbabwe. Siyazikhampenela labantu bakwe-opposition labo kabakhampeni ngokuthula njengezanu p f lathi sekhampena ngokuthula ngoba umongameli oklare sixwayisa ukuthi bantu bakithi hambani ledinga amavoti ebantwini lingafosi abantu lingatshaya abantu kunjalo lathi sekhampena ngokuthula and siyafisa ngazo nke indlela ukuthi ama-elections lawa ayenziwe in a peaceful environment kodwa siyakwazi ukuthi zanu p f izawina amavoti abuyayo upresident wethu uzanikwa you know another term because imisebenzi ayenzayo iyazikhanyela imisebenzi ayenzayo iyazibizela yodwa amavoti and lokhu ayisonto esingayithandabuza yinto vele.
Kula malunga ebandla le-CCC abotshwe ngeviki ephelileyo esemhlanganweni eHarare kulamanye njalo agoqela umnumzana Job Sikhala abotshwa esethiswa amacala okuthuthozela udlakela enyathime abanye babo bavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyi usikhala lokhu evalelwe amalunga ebandla lemthokazini Republic Party labo bavalelwe entilongweni. Baqhubekela phambili ngokulima abantu eZimbabwe namhla sixoxe lomunye wabo othi ulakho ukutshaya inala lonyaka.
Igama lami nguBishop Sithole, uBishop Sithole waseLupane eJojolo wathi wa 13 esigabeni ekuthiwa iKwarayi area, Kwarayi area. Ye mina ngingumlimi ngile irrigation engilimayo okwamanje kurigeshini ngisengibhizi ngokulima umumbu ngoba isikhathi sezulu okwamanje ngilima umumbu kuyakuthembisa kodwa ngezulu elikhona ukuthi singathola kancane erigeshini sengikhiphile imbhida ade ngibhizi ngayo okwamanje sengibhizi ngomumbu kodwa-ke hhayi kuyajabulisa mpela ukuthi nami yabona ukuthi hhayi sivuno sizaba khona kancane noma singasoze kube yinto enkulu kodwa-ke hhayi irrigation zadubha ngoba umumbu usuvuthiwe le mfe sithile amathanga sethelile la makhomane ukuthi kuvikelizanje baqala ukudla abantwana babeqala udobhadobha amakhomane.
Lizavuna njani lo nyaka xa usuqathanisa le minye iminyaka?
Asembala emasimini amakhulu ngiqathanisa umnyaka ophelile, hhayi lo nyaka kuyathembisa kibo bonke nje, kodwa lami ngiyabona kwelami isayithi lo nyaka kuyathembisa, sizalima lo nyaka kuyathembisa, singavuna ngoba izulu likhona, likhona izulu, liyasijabulisa kakhulu. Unyaka lwana waphelayo heyi kwakubuhlungu kwenzima, kodwa lo nyaka hhayi lapho engikhona mina ekwarayi mbona zathi kulobubele ngoba liyana njalo namasimini sesiwaqedile amasimu ukuwalima, sesiqedile ukulima, sesilindele ukuthi sikofole sihlakulele ukuze ukuthi sibone ukuthi izivuno zethu zizaba njani. Kodwa-ke hhayi kwezulu asikabile complain, sisazama, liyasithembisa kakhulu hhayi kancane.
Lo ngumnumzana Bishop Sithole, umlimi ohlala eJojolo eMathebeleland North. UJason Movevi owayelipholisa owetheswa amacala okubulala abantu abane kulakho ukuthoniswa amanye njalo afanayo ayisithupha okuthiwa wawenza ngomnyaka ka-2020. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba kukhanya ngani umbhobho kaMovevi yiwo owasetshenziswa ukubulala abantu laba esithungwiza leHarare. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa labamele uMovevi. Singakangeni kusigaba esilandeleyo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kula bantu abalitshumi abadutshulwe bafa eLos Angeles kule Melika ngumuntu odingwa ngamapholisa. Abantu laba badutshulwe bekumbuthano wokuthakazelela usuku lweChinese Lunar New Year. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. UPope Francis, umkhokeli wamaRoma, ulungiselela ukuya kwele Democratic Republic of Congo lapho sazama ukuthoba inhliziyo zabantu kulandela impi ezingapheliyo kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngosuku oluzilayo esintwini. Lolu lusiko lukadeni olulokhu lusemphakathini. Sixoxa lenduna uMathema oyinqameni. Siyakwamukela kuhlelo, Nduna.
Edube, bathi ilanga leli elo aliphumanga emuntwini, laphuma kudala khonale kusakhuluma ilitshe. Okwenzakalayo bathi-ke kwasekubhubho umuntu wangikhona, ubaba wangikhona kasangiqambelanga-ke ukuthi umuntu wangikhona ngubani. Umuntu lo bathi wabekwa wabhubha wabekwa ngolwesithathu. Kwahle kwaqala khonapho ukuba lizilo. Kwazilwa-ke kuze kufike lamhlanje, kulokhu kuzilwa, kuhlonitshwa leli langa, kuhlonitshwa lolu suku. Ikakhulu ngapha kulwesithathu lungapha emhlubulweni wezansi emandebeleni, ngathi emathebeleni sawo, yikho lapho okugxile khona ukuthi abantu ngolwesithathu kabasebenzi, ikakhulu okuphathelene lenhlabathi, ukubamba inhlabathi. Ye lokho lugciniwe lolusuku sibilo ikakhulu lanamhlanje mbone ngani ngokunye futhi kwezinto izinduna ezivame ukukhangela ukuthi zibone ukuthi kabantu ngaleli langa kabaphatheki emasimini kuyingxenye yemisebenzi yona leyo anti kuthiwa ebuduneni lapho akugcinwa yona i-culture ngingathi isiko kwaba lisiko-ke lelo elilokhu liqhubeka kuze kufika namhlanje.
Akusitshele baba Mathema ukuthi kwenzakalani uma usiko lolu lungalandelwa.
Abangafuni ukulandela lolu suku ikakhulu kithi ngapha ngabanye babantu esibabizayo sibagwebe njalo kungaba labanye abantu abajala ukuthi basebenze kulelo langa lolelo. Kwezinye isikhathi kuba lesijezu sesikhulu esingazakala ukuthi sivela ngaphi, kuyasukuma umoya. Kwesinye isikhathi kunezulu elingalihle ikakhulu lijala ukwenza ukudiliza impahla zabantu. Kungaba uthole ukuthi sokudilika izindlu, amabele achiyela lele phansi. Izulu langona liyabe lisina ngesiqhotho, ilo moya omkhulu kakhulu, kungaphanjaniswa zona izinto eziphathelana nezinto zesintu. So ngokunjalo kukhangelelwa ukuthi abantu bakithi bakunanzelele, bakuhloniphe, bakulandele. Ngoba nxa kwasuka khona le lapho kuvele kusuka khona kubikwa khona izinto, kungumkhuba ukuthi kufanele abantu bakulandele. Angiboni ukuthi kufanele ukuthi bathiyane nezinto zakibo ngoba abantu labo uzokuthiwa singabantu abamnyama nje baba. Dube kwakuyikuthi
silandela okwethu lathi esakuthilwa ngubabamkhulu, yikho okusenza ukuthiwa singabantu abamnyama kumbe singabantu abansundu.
Walamhla sima lapha kuhlelo lwamasiko nokuphila kwabantu suku zonke. Besixoxa lenduna uMathema owenxameni. Asihlanganeni kusigaba esifanayo ngeviki ezayo.
Ligcina amasiko
wethu.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungamele Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Zihlobo zinkosi ezithandekileyo, vumani ukubana sibingelelane njalo njengenhlala yenza ngobana kuvele kuqondile khona ukuthi abantu laba abahlangana khona baqale ngokubingelelana ngoba yibo ubuntu lobo. Ngesikhathi sisehlukana esedluleyo besibala encwadini ezikhronike zesibili isahluko sesikhombisa indima yeshumi lane, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ngiyiphinde futhi ivesi yona leyo ukukhumbuza abanye ababeyizwile mbela labo abangazange bezwe lapho esasibale khona. Kuthi kufuneka kanje, bazithobe abantu bami ababizwe ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Uyabona lingxenye ke yanamhlanje nxa siyikhangele ikakhulu ekugcineni kwayo leli vesi lithi ngiphilise izwe labo. Kutho ukuthi ngenye indlela ilizwe njengelizwe lingagula lingonakala. Ngithi ilizwe lingagula lingonakala, lingachaphazeka, lingabanxele, lingaswela ubunandi, lingalumela ngezinto eziningi ezenzakalayo. Njengoba uyatsho lapha umbhalo uthena, abantu abakaNkulunkulu kumele bafune ubuso bukaNkulunkulu, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Indlela lezo ezimbi yizo ezenza ilizwe ligule lifune ukuphiliswa nguNkulunkulu. Ziningi izinto ezimbi ezenzakala elizweni lakithi lakwamanye amazwe. Abantu abasahloniphi, lempilo zabantu seziphunga ukuthathwa mahlayana nje. Abantu abasakwazi ukuthi bahlale phansi bakhulumisane. Into abasebeyazi ukufuthelana, lokubulalana, lokuthukana. Into ebuhlungu ukuthi phakathi kwakho konke khona okugulisa ilizwe, okunye zinkokheli esilazo emakhaya, emsebenzini, labe sihlala khona lalabo abasiphetheyo izigaba ngezigaba abanye babo benza izinto ezimbi ezigulisa ilizwe ilizwe lakithi siyabona lonyaka likhangelane lokhetho olukhulu uzabona ukuthi izindlela zabantu ziyabe zimbi okungakanani ngento eyedlulayo into engasi ezulwini into engakhukhumalisi isikhwama sakho laso into enhle ukuthi indlela zalola lo ezimbi kuyazazela umnikazi kakuzwa kakuphuntshuthwa sengitsho akukhathalekile ukuthi ungubani indlela zakho ezimbi uyazazi wena mnikazi yebo abantu bangazikhuluma abanye baziphike izindlela zethu ezimbi esasizenza kazisale kumnyaka odluleyo ke sizinuke amakhwapha abantu bakithi silungise ilizwe lakithi liphile ngcono sizwelane sihawukelane sixolelane sithandane sinanze abafelokazi lezintandane labaswelayo kesiyekele ubumina mina wena olaleleyo lapho khona kulandaba ukuthi ngubani ngithi mina phuma endleleni zakho ezimbi sikhuleke baba siyacela philisa ilizwe lakithi sitshiyane le ndlela zethu ezimbi ezisibulala emphefumulweni sibulalele ilizwe lakithi amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kakhulu untungami linkomo ungatinola kusasa Sike singene kwezabatsha.
Salibonani balaleli. Igama lami nguPrincess Nomalanga Siziba. Ngihlala lapha kubulawayo. Yimi umnikazi weskincare brand okuthiwa Indalo. Indalo Skin Naturals. Indalo yiskincare yokuqala eZimbabwe eyenziwe ngomsuzwane. Abajali ukubisa bathi izumbani kwayenzwa ama test ngesikhathi izumbani inathwa ukuthi isize abantu ngama covid symptoms kwatholakala ukuthi umsuzwane lo ulama benefits amanenga kakhulu for iskin so sasithatha ke lo msuzwane saqalisa ukupheka ngawo ama sepa ama face cream ama exfoliating toners lama detox masks ukuthi sisize abantu bathole ama natural skin solutions for ama problems abangabe behlangana lawo
yiziphi inhlupho okhuluma ngazo lapha masiziba
acne ama blackheads ama dark spots I hyperpigmentation so ezindalo siyasiza kakhulu abantu ukuthi iskin sabo sibe healthy ngendlela a natural sisebenzisa ama indigenous plants atholakala lapha eZimbabwe indalo yiskincare yokuqala eZimbabwe abathi yivegan and 100% all natural skincare ukuqala kanjalo as ivegan and all natural skincare so kusisize kakhulu ukuthi ibrand yethu iyazakale ndawo zonke khathesi siyathumela ama products ethu eUK siyathumela kwamanye ama countries as well and okwamanje i-distribution yethu siyenzela lapha kobulawayo emergency pharmacy ama products ethu atholakala emergency pharmacy ku Robert Mugabe between 8th and 9th avenue kobulawayo kwamanye ama cities siyaposta via iFedex and then ku social media lingathola ama pages ethu awendalo ku Instagram la ku Facebook Indalo Africa's Naturals lami lingathola kuma social media platforms ku Facebook Instagram Twitter ngu Princess Nomasiziba on all platforms ngiyabonga
siyabonga kakhulu kungathini lokusasa Kweze midlalo ulizwe sweswe umkakathi omutsha oyiqembu lomdlalo wenguqu elobulawayo Chiefs uthembisa ibhola eliphezulu lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Usweswe osanda kuqhatshwa kuba ngumqeqetshi omutsha weqembu lobulawayo Chiefs uqala umsebenzi kusasa kobulawayo. Lo mqeqetshi uthi uyathokoza kakhulu ukuba usephendukile njalo ukuzoqeqetsha kusigaba sePremier Soccer League.
Sengubulawayo Chiefs abathi amakhosi khona lapha kobulawayo Premier League. Into mina ngiyithanda nje especially emsebenzini wami ukuthi nxa ngiyasebenza abantu nje bakholise ibhora. Xa bebezobukela bafike babukele bakholise. Sometimes so ma results kuphela. Ama results siyawadinga ngoba into nje umuntu onke abeyikhangelele kodwa nakhona ibhora yi-entertainment. Abantu fanele babuye bazochazeka bakholise nxa bebukele.
Usweso beqeqetsha iqembu le-Talent Vision lona elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League uthi uza kuqembu leBulawayo Chiefs labanye abaqeqetshi akade esebenza labo ababalisa usithethelelo kwinje isifanda ongumqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe elemighty Warriors.
Labantu vele engihamba labo kunalo msebenzi wami ngihambe ngiyi-1 so most of the times ngiyabe ngidinga ukuthi kona ngibe labo kakhulu. So okwakhathesi uhamba lokho engikwenzile uzabe ngekho ngokubambekile ngoba yena ungu-instructor we-CAF le-FIFA. So kula ama-program akhona alawo phathe waqeda ngabo-May. So ngabo-May eseza ngijoyina-ke lokho into nje siyivumelene le-club. Okunye ngizahamba lo Yeri ngosakhulayo u-Return Masuku abaningi bamazi. Usakhula yena sazama ukuthi kona imphakamise endabeni zonezo zokukhotsha.
Iqembu leBulawayo Chiefs liphutshe elisendaweni yesikhombisa engalanini yemiklomelo yokuphileni kwemidlalo yanyakenye. Laphinda njalo laphakamisa lenkezi yeChibuku. Usweswe uthi uyakwazi ukuba abalandeli bomdlalo ngoku bakhangele ukuba leli qembu liza kwenza njani lonyaka ngemva kokudlala kuhle nyakenye.
Ngajakhangela akwakhathesi nje kube kwangani ukuba linkinganyana yokuthi ama-players amaningi asukile laphana ahamba. So kimi mina kufanele ukuthi kona ngifika ngiseyayakha futhi akutsha. Ngokunjalo ngiyazi abantu sebangakhangelela izinto ezedlulele zabazenze isizini lephelileyo. So kusiba yi-barometer yokumeasure ukuthi sizayenza kanjani. Kodwa mina ngisingami ngifisa ukuthi kona sihambe njalo sibone ngesolinye lokuthi khathesi kufanele ukuthi siyabuilda.
Usweswe ulobelane isivumelwano somsebenzi eseminyaka emithathu leqembu leBulawayo Chiefs lo mqeqeqeshi wenze izimanga ngomnyaka ka-2014 lapho aze yangenise iqembu le-Cholocho kusigaba se-Premier Soccer League. Ekusukeni kwakhe uqembu le-Cholocho usebenzele iqembu le-FC Platinum njalo nguye obeziphethe esidukini ngomnyaka ka-2019 lapho leli qembu eliphakamise khona isicoco se-league. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Abaphikisayo bathi bathwele nzima eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Abakubandla leZANU-PF bathi kubotshwa amahlongandlebe kuphela eZimbabwe. Umlimi wesigabeni seLupane uthi bazayitshaya inala lonyaka. Ulizwe Sese uqala umsebenzi kusasa kuqembu leBulawayo Chiefs. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ngumthembo sithemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.